Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 1 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Uxolo umlamhla umhlaka 1 Ntulikazi 2017 endabeni zethu lamhlanje. Kulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le-Alliance for People's Agenda.
Hatshi ukuba lindebele ayisonto esingathi iyahlupha, kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube.
Hayi, azange ngizithale phansi. Kimi sikhulume ngezinto zenkokheli enkulu ukuthi hayi, into ekade ngikhuluma ngayo ayenzi.
Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans inanza ilanga lokufa kukamnumzana Joshua Mkhabuko Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le-Alliance for People's Agenda. Umoyo wazise ukuthi uzangena kukhetho ngolwesine eHarare. Lokhu sekudale imbono ehlukeneyo kuZulu. Ukuhlaziya amathuba kamoyo kukhetho sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yabo, isikhathi sakhona angibona ngathi asisekho. Ngazama kodwa angibona ngathi kuzakuba nzima.
Bakhona abanye abathi amathuba akhe awamaningi ngenxa yokuthi ubonakala njengomuntu ovela esigabeni seMandebeleni.
Abakhona bangatsho njalo njengokuthi ngoba uvela esigabeni. Kodwa abantu vele sebedini ngombuso kwezani uPF bengabona bengaze bezwe umuntu othenga ivangeli elitshene lezani uPF elibancedayo. Lokho ukuthi vele eMandebeleni kungaba kuyinto eqakathekileyo, kodwa okwakhathesi angiboni ukuthi ingamphazamisa.
Khona emakhaya ubona ngani ngumuntu ozamukeleka yini kakhulu sikhangela khona le kubomashonaland?
Ya, inkinga yakhona phela azuze ithiwa lokuthi abahlale phansi labo bamazi bamuvotele bona bevele bekwazi ukuthi ye uphuma eMandebeleni. Hatshi ukuba lindebele ayisonto esingathi iyahlupha, kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle bazi kuhle kungahlupha kancane.
Kodwa ke nxa sikhangela ke isimo sakhe ukuba nguye kwakhe lokuthi lokho kuthiwa ngesilungu ngama-qualifications, ungathi uyenelisa na ukuba ngumongameli oqotho?
Yena njengomuntu nje njenge-professional umuntu ama-qualification ye engaba engumuntu ongaba ngumongameli oyiqiniso, kodwa ukuba i-political leader kulezi izinto eziningi ezidingakalayo especially eZimbabwe, i-charisma ayibona ngathi ingathi ilutshwane. So awusozi umlinganiselo mode nisangele kumbe lo Wesley Ncube kumbe lo Robert Mugabe. So ngibona ngathi i-charisma khona yike ingamhlupha nje ukuze abe ngumuntu ojayelwa ngabantu.
Abanye njalo bathi uZulu mathupha kangeke amemukela ngoba ngumuntu okhanya efunde kakhulu njalo ekhuluma ulimi abangasoze benelise ukuluzwa.
Ya, phela asinge sikhume ngokufunda ngoba lo Mugabe lanje ufundile. Labo Ncube bafundile ivele ipolitiki yabantu eZimbabwe vele ngabantu abafundileyo. Kodwa kusobala ukuthi nxa esengena endimeni uzafanele asebenze labantu abakwazi ukuthi baguqule indlela akhuluma ngayo ukwenzela ukuthi abantu bamuzwisise. Inkinga khathesi njengoba ngithitshwa mina futhi ukuthi enxa into ye-charisma yiyo engabe ishotile, kodwa ukuba ngumuntu ofundileyo akutsho ukuthi uyabe esesebenza labantu nje abakwazi ukuthi akhulume i-language ezabalwa ngabantu uZulu jikelele.
Hello ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla elithi limela izifiso zikaZulu wesigaba semandebeleni ele Alliance for National Salvation iAnsa elasungulwa kunyanga izimbalwa ezisanda kwedlula lithi liyemukelwa esigabeni lesi. Sixoxe lomkhokheli walo umnumzana Moses Mzila Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwabantu bakithi abahlala kwamanye amazwe oSouth Africa labo Botswana abangavotiyo ngoba baningi babaningi khona ngani. Yini udaba oludalwe izanu ukubandlululwa nje kwabantu bemathebeleleni ukuthi thina abantu bemathebeleleni abalingani labantu bemashangalele ngenxa yokuthi akuthiwa kuna abantu bemathebeleleni balishwana. Khonokho sifuna ukuthi sikulungise njengoba kungafihlwa kukhulunywe, asifuni ukungunguza sikhulumelele okuvela emakhwapheni. Sifuna ukuthi kukhulunywe nalokhu ukuthi ilizwe leli alibuse ngoba thina sivumela ukuthi sibusa kodwa nanzi izinto zethu esingazilungi.
Ungasitshela ukuthi ibandla le-Ansa lona lizangena njani kukhetho, lizancintisa yini ukuba lo mongameli welizwe?
Ama-councillors certainly ngoba kulapho kumele ukuthi sigcile khona ukuthi sifuna ukuncintisa ngoba i-council, i-council yi-local government. Esibili, into leyo abantu ama-MP laba ababona ukuhlukumezwa kwabantu emathebeleni baqamba amanga ukuthi sizalikhulumela eHarare. Mina okweminyaka eyi-13 ngiseparliament, abantu bakithi engakhuluma iqiniso ukuthi engababonayo ezimiseke ukukhuluma indawo emathebeleni balutshwana okuyokumangalisayo. Iningi ngabantu nje abalanda ukuthi siyehlala sityelwe ngamakhokheli balawo mabandla esiwamela kumbe i-ZANU PF kumbe i-MTC kumbe MDCP sitshela ukuthi sithini bengakhuluma indaba zemathebeleni. Xa ukhuluma indaba zemathebeleni bayaphuma bangazathi bayachima bahambe kokuphela kuma bayinapitshwala bengabantu bemathebeleni. So sithi thina kulapha futhi esigxile khona ukuthi ekumeleni abantu bemathebeleni bephalamenti kusamele ukuthi kube umuntu ozimiseleyo ukuthi uzaqhuba uhlelo lwemathebeleni njalo ilizwi lethu lizwakale. Ku-presidential election sisayiqukuqana-ke ukuthi kuza kushoni kuza kusho ukuthi xa sihlangane labanye kwavunyelwana ukuthi umuntu ozarepresenta i-opposition kube ngubani.
Ibandla le-Ansa selele mnyanga ezimbalwa lasungulwa, ungathi usekelo lumi njani nxa likhangele lina ikakhulu abalamakhadi ebandla?
Umbuza ngosekelo baba olukhona emphakathini wakithi emathebeleni. Into yakithi kayidingi buphumputwa ngoba isegcekeni. Usekelo esilawo okwakuqala abantu bathi likhuluma izinto ezivele ezimqoka empilweni zethu. Ngoba into lezi zisenhlizweni zethu sizibonile siyazibona kasizo zinto ezingazazidojiwe zabunjwa njengazathi kumbe ngamazakhwa. Izinto eziliqinise eziphilayo ezihambayo indubo lezi ekukhuluma ngazo emathebeleni.
Liyayenza yini imbuthano yamarali?
Asikenzi imbuthano yamarali, sisahamba ngezindlu singena ama-house meetings baba.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu okhokhela ibandla le-Alliance for National Salvation kumbe ANSA ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans Association lamhlanje yenze umbuthano wokunanza ukufa kukamnumzana Joshua Nkomo owafa mhlakazi 1 Ntulikazi 1999. Leli bandla belinanza abahlukuluzwa kwezombusazwe labambanisa lokufa kukamuyi umnumzana Nkomo. Sixoxe lelunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association umnumzana Sweden Chirowoza.
Unkomo na abevave khuluma babona ukuthi nguye unumber one victim e-political violence. Nguye le nhlanganiso ezaphu ikwabantu abahlangana lo mbhuqazwe. Lokhu kugoqela abanye abantu vele abaningi abavele bengela ndaba bezaphu kodwa besela nje ukuthi ngabantu besindebeleni. So ilanga lika-2017 ilanga leva bayibiza bethi yivade ngoba 27 June 2008 ililanga lapho okwafa khona abantu abaningi ababesupporta abasekela inhlanganiso ye-MDCT ekhokhelwa umbaba uMorgan Tsvangirai. So ngathi umnyaka lo 2017 iva ithe yona no asobe sibe lesikhumbuzo mhlaka-27 isikhumbuzo zethu siyaba khona mhlaka-1 July. So goqela namanye amaviking azabuya enikeza ukuthiwa ama-gig hampers isibonakaliso nje esokuthi hhayi sisonke kumbangazi isibonakaliso senyembezi esokuthi hhayi maZimbabwe sindawonye njalo abantu kumele babambane.
Lona ibandla okugoqela umongameli ulithatha njani leli langa?
Isikhulumi ngathi osekela isikhulumi se into esikwazi khona ukuthi ubaba uMorgan mina ukhiphe imali ukuthi sibungise esingathi ama-tombstone endaweni yeBuhera.
Hello ke ngumnumzana Sweden Chirota isiphathamandla senhlanganiso ye-MDCT Veterans Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela lamlela lamshweshwe
lamlela nampaba fumbula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngiseGwanda lapho okwenzakale khona isiga esithiye abantu bebambe owangaphansi kulojaha oleminyaka engamachumi amabili lambili ogama lakhe ngu-Honest Moyo. Oqume umuntu wamsika waquma ikhanda waquma lamaphambili wamngcwaba wathatha ke akuqubileyo khonokho wakugcina endlini efuna ukukuthengisa. Yile sakhamuzi lamhlanje ubaba uThandeko Zinti Mkandla. Ngiyalamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo, labalaleli linjani?
Hayi siyaphila, ngilethemba labalaleli baphilile. Kodwa bamangele, ngiyazi ngesiga esenzakale kini lesi. Kuhamba njani?
Leyo iyo into okho yinsinda baphendula impica abadala ingoqalini into engakhulumekiyo engaphendulekiyo ebantwini. Kwenzakele sibili ujaha lo njengoba uthi umbethe ngegama ubana owade ngemawane eGaranyemba okuthiwa yena uthi wafica umuntu lowo owayevele ezihlalela egangeni engathi uphambeni engathi kahlangana kuhle ekhanda uthi wamfica etshayiwe esipile yena waseqhuma-ke ikhanda zobujhilo lamaphambili esithi weza ndoda thize eShabhane ezishabane isithi angaqhuma lokho uza kwenza imali eqatha kakhulu engaba ngange akhulu ngathi mina inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000 yikho ke okumenzi nxa esithwe yena futhi yikho okumfuqileyo khona lokhu engumntwana emncane kangako okumenza ukuthi aze enze isiga somhlolo esizange siwuzwe lokhu ebekwadabuka umhlaba. Kambe umuntu umficefile ungamdobha engathi lathi abadala siyabaleka niyebize abanye umhlola phela lowo.
Imvelaphi yakhe elujaha baba Mkandla mhlawumbe indlela akhuliswa ngayo ingaba ibe yiyo na ebangele lokhu? Mhlawumbe ngumntwana ongakhuliswa ngakuhle?
Kungaba njalo, kubuye kungabi njalo ngoba abantwana bakulezi nsuku njengoba sisitsho umfana 23 years usadophuma esikolo kungenzakala ukuthi engxenye wakhulela kogogo njengoba inzwa bethi itsho njani ukuthi wakhulela kogogo. Engxenye isandla sikagogo sasibuthakathaka kakhulu kuye engazange amkhalimele kangako mhlawumbe waswela ilizwi lesilisa ngoba ilizwi likababa lapha ekhaya liyaswelakala sibule ukuthi-ke likhwaze lanxa engajhawanga kodwa-ke likhwaze afake endleleni. Kodwa ngibe sengisithi njengoba ube ngathi usesebenza ukwelusa inkomo zabantu uthi ukuthi kukhona laye azifundise khona kumbe avume ukuthi akufundiswe ngabanye laba kade ehlangana labo. Ngithe izwa ngandlebenye engathi kukhanya umfana lo ube vele engumbhemi wensango. Insango ngingazake ngithi kulo mntwana ozifunda egumeni insango uyabe zifunda uboso wabo khona ngale lo ngibone ngathi mina uvele yena engxenye wazixhwalela nje ngoba siyabala lapha le maphepheni ukuthi kuvele ukhanya nyakenye ngenyanga kaNhlangula ngoJuni waphoswa waphephuluza omunye bekhona uthi uthi vele lo ulakho okumhleliyo okumenza enze izinto zivila kangaka.
Isigaba salumfana kuyini kahle kahle esimele sikwenze ngehlazo elinje?
nxa kwehle into enje imvama ukuthi leso laleso sigaba sizaphatha udaba olunje ngendlela ezijiniyo kodwa njengoba lapha kulento njengokuthi umfana lo kuzwakala ukuthi angithi ikhanda likamuyilo wayeligilela komakhelwane emzini wabanye abantu ayikhona la kwabo ngakho labo olapho kwagelelwa khona ikhanda lelo kumele bageziswe bahlanjululwe ngobana ngesintu kuba ngumnyama ukwenzela ukuthi kuhlaliswane kahle le moya le engabe ikhona yenqatshelwe ingazi yacina isiba luzimu mhlawumbe kubanini muzi bonabo lapha ikhanda eligelelwe khona kanti lezakhamizi ziyahlala inkunzi ngahlala inkundla kukhulunyiswane kuboniswane njengoba ngisithi ukuthi abantu babambe izinto lezendlela ezijeniye kodwa okusalayo ukuthi kumele abantu bahlangane bakuhluzisise lokho kuyinto
hhayi siyabonga baba umkandla bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
thanks kuma siyabonga
umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi isegwanda besilayeke kuhlelo lwezemaphandleni walivalelisayo ngontungamili Nkoma
kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Chinga Dube umphathintambo wezabalwa impi yenkululeko
hayi majoko ethu azakala ngabe yenze igayelekile ukuqalisa ukukampaigna ukuthi abantu amabandla lalowo lalowo itshela abantu ukuthi lona lihlukumezelane and njalo kuyajali umumo okhona into ekhona nje emkhokozweni ukuba khona amazwe wonke umabaka lokhwetha
ye sizwa kuthiwa like lahlala phansi lo mongameli Mugabe likhuluma ngodaba lokubana like lathi lina kudingwe ozamelama
hayi azazi nezihlale phansi semina zikhulumezelile enkokheli enkeli ukuthi hhayi into kade ngikhuluma ngayo ayenzi kumele sibekele i-congress yiye zakhetha umuntu ongamlandela uma eseqeda umsebenzi wakhe asikwazi lapho kuyakhula leso sikhathia aqedi i-congress izakuthi ukuthi ubani ozamlandela
kodwa sebekhona abathi kuthiwa kumele uxotshwe ebandleni wena uthini ngalokho
funa yalo opinion yakhe uthi ayiphethisanga muntu ayiphethisanga banja ayiphethisanga umongameli so lokho nje kukabe sezuze into ezimayelathi vele sezweni yakhe uthi awa ugxonile lapha umengasebenzisa lokho angaqoti imisebenzi abakhona abangoqalisiwe abazoda nje onokuthi ugodapho khona inayisikuthi umuntu wakhona uzazuza lutho iba zokuphuka uba njengenyoka elukuyatho zimuzi so nabantu abanjalo ayiyihluthi ngabo uma ngikhothwa ngingakhothelwa kodwa ayikho ukuthi ngikhulume enyinto ezingeyephambaniseyo okunomuntu
kahle kahle khona kuliqiniso na ukubana bakhona abakuhlangothi oluthiwa lona yi-G40 yibo abathi lina lisuke
ngiyakuzwa nje emaphepheni ngiyeke ngiyutho ukuthi lo umuntu kuthiwa yi-G40 lo yini phela uyazi into lezi akulamabala atshengisa ukuthi lo umuntu yilokho okuzwa nje ngokukhuluna ngale ngitho
khona-ke ukuthi nxa sesiya kukhetho oluzayo lizakumela njalo yini imakhokhoba ukuthi likhethwe njalo
ye abantu bengikhethiukuthiubaleni phela uyakhetha futhi awuphoke ungena nje ukuthi uyafisa kulendlela yokuthi abantu bakukhethe iphenduke oyamekeakhokhoba kodwa ngathi makhokhoba kuthelaama iqito funa ukusimela uma abantu bakhona besithi hhayi bakhethe ukuthi
ye manje nxa sikhangela isigaba singathi thina bona abantu belokhu besakufuna yini ukuthi ube ngummeli wabo edalela ephalamende
ah,
Hayi isibongile kakhulu ube lelanga elihle ba. Lo ke bekungumnomzana Tinga Dube umphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com la kufacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyanamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Anna Phiri owenhlanganiso elwela amalungelo abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS. I-Asikhulumeni Nkulumane District Support Group koBulawayo. Siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho iqhuba njani umsebenzi kulezi nsuku? Bayeza abesifazana ngobuningi babo.
Ku-support group bayeza kodwa uzathola ukuthi ababuye this week siyabuya abanye, next week kubuya abanye, next week kube kulokho kusenza njalo njengoba impilo inzima. Iningi labo kabasebenzi, labo baba bakhona kabasebenzi. So kwamanye amaviki bake begijime bezamazama ukuthi bahlanganise lapha lalaphana ukuze bathole ukudla ngekhaya. Suku zonke vele omama baningi kodwa silabo baba sibili abazinikele ukuthi hhayi support group impilo yami ozizwa sile ukuthi nxangindovile namhla ngikhona engikhuthileyo. Akhona abanjalo ngcini besokusiba labanye nje abaphonta umbe nginyanga abuyeka 1 umbe ka 2.
Kukhanya sokungcono yini kulezi nsuku ukuthi abantu abasesabo ukuyahlola igazi kanye lokuchaza isimo sabo?
Silokhu sisehle labantu ku-community abayisabayo ukuthesta igazi. Ungamtshela ngokuthesta o-cervical cancer le kunye konke o-sugar diabetes labo umuze umuntu ekhululekile sibe ukuthi hhayi ngifuna ukuthesta. Kodwa nxa sokufika ukuthi kuthesta igazi for HIV abaningi omunye yamuzwe sithi mina khona ukuthi ngibe kwazi nje kuphela kuzahleka ingibuzayo.
Kuyini elikufundisa abantu kuma-support group la ukwenzela ukuthi nxa ekhona olaleleyo ohlezi ezithulele nje legcikwane lakhe la engafuna ukuthi abuye azothola uncedo?
Khona ikakhulu yikuthi umuntu angathesta HIV uhla abone ngani impilo yakhe usezavuka kumbe ufile kumbe usezavula kumbe usezakuba njani. Kuhle ukuba kwazi isimo sakho sejayo ngoba kuyakupha ithuba lokuthi ulungiselele ikusasa yakho. Nxa ngisithi ulungiselele angitsho ukulungiselela ukufa. Siyake sikhangelele ukuthi manage igciwane lona lelo labe lehle emzimbeni ngokudla kuhle, ngokuvikela emacansini, ukumanage i-stress, ngokuziphilela nje kuhle, health exercise. Kumele ungengezeleli, ungatholi new infection njalo lawe ungaphi omunye umuntu.
Lilabo yini abantwana emhlanganweni?
After maybe 2-3 months kuba le-workshop yama-adolescents. Siyabe siwazi ukuthi laphana lalaphana lalaphana kulo mntwana onjalo. Siyabathumela kuma-workshop anjalo ukuthi bayifunde.
Uyisibonelo njalo uyatshela abantu ngesakho isimo lokuthi lawe ulwisana njani laleli gcikwane.
Mina ngiyisibonelo ngokuthi ngathe ngithengithesileyo ngaphuma publicly ngatshela izihlobo zami zonke ziyazi ngesimo sami. Community omakhelwane bayazi njalo lapha engikhona ngiyanika information about HIV and AIDS. Owawuvele uplanile ukukwenza empilweni uyakwenza uzuzisele inatural death ngoba iHIV uyakwanisa ukuyicontrol. Ayifani leminye imikhuhlane njengeke ngayiqamba ngoba ngingayiqamba sokuyi-stigma leso sokuthi sengidiscriminate imikhuhlane yabanye. But sileminye ama-infections ukuthi ungaba lawo loba ufunwa kunzima ukuthi uwu-control. But i-HIV uyayicontrol.
Umkakho layo wazwisisa ukuthi uphila legcikwane.
Wakuzwisisa kodwa ngenxa yakhona lokho esikutsho ukuthi obaba kabasukumeli masinya. Yena wasukuma sokuleyi sikhuluma ngomuntu ongasekhozi.
Kodwa abantwana baphilile.
Bonke baphilile njalo bonke bengu-4 abantu abambathesa their HIV negative.
Bazwisisa isimo sakho.
Bazwisisa kakhulu njalo bayasupporta sibili ukuthi bayangizwisisa. Njalo lanxa ngingethi namhla kumbe ikhanda lami libuhlungu uzazwa bethi mama gijimele esibhedlela. Njalo kabangenyanyi. Abangeyisi bayangihlonipha.
Ye kanye labakwenuzala.
Kakhulu bayakwazi. Vele mina ngizanga ngifihlele kumbe ekhethi kumbe ngaphi. Ngoba ngiyangithi mina iHIV ngeke ngibe lenhloni ngayo. Ngoba ngizanga ngingena esitolo ngayidobhela ibasket ukuthi ngiyibhadalele ukuthi ngifuna lokhu. Kodwa ngavuka kuyinto engilayo.
Okokugcina ubatshiyela liphi ilizwi abanye abenkulumane khona ngapho?
Mina engingabatshela khona yikuthi nxa uthethile HIV positive kakhulu uyakuba kuhle ukuthi uhlanganyele labanye abaphila isimo esinjengesakho ukwenzela ukuthi umthwalo ube lula. Lapho kuyabe kunzima khona ungazwisisi information uyithola masinya loncedo lithola masinya. Thina sihlangana enkulumani hall every Friday ngo-4 kuya ku-6 o'clock.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Anna Pire, isiphathamandla senhlanganiso AA. Asikhulumeni inkulumane District Support Group. Asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Izolo bekulombuthano omkhulu kakhulu kobulawayo oyebulawayo Arts Award lapho kade kuphiwa khona izicoco zabakumdlalo yokulibazisa uZulu okugoqela abaculayo. Omunye umculi layo othole isicoco nguCooksman. UCooksman ke kasizweni enye ingoma zakhe ethi yona Vumelani Sangoma. Sithayela ihlombe kube bonke abathole izicoco kumdlalo omkhulu, umbuthano omkhulu wakobulawayo iBulawayo Arts Awards. Singakagqibike uhlelo lwethu lanamhlanje ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na uMnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le-Alliance for People's Agenda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.